usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile usengumuntu omdala uselezinto zakhe gakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi umuntu olezinto zakhe ongasoze alanda ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe ngakho umbono wakhe ngumbono owemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama-priorities akhe kumbe lokho okuqakathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lowo udavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminista ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu ngakho ke yikho abantu belethembe elingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili njengoba bamuzwa abantu ekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki ezabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi ngakho-ke amazwi lawo abantu bayemukela kakhulu
yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lomasipala wakhe
ziningi-ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo enzikini yedolobho lakobulawayo okubangelwa yukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu engingaphutshi so udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisale idolobho lonke ludubo lwakuqala lolo olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo ngakho-ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le entsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi esingathi i-water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela ikhansili singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision kumbe i-policy evela ku-local authority udubo lwesithathu-ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo kumbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi bayicedakali ufica ukuthi umuntu uthole inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele so esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyela ukuthi balulungisise udubo olunjalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo kube sokusiba-ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine-ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokithi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe